Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 6 ngoMabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Lamhla sizalethulela amalungiselelo okutshengisela kokungacaphi umngcele yeZimbabwe okuqala ngomvulo.
Ukutshengisela lokhu kuzoba khona until i-government ilokuza umthetho lowo asawufuni vele ukuthi baabolishe umthetho lowo asiwufuni ngoba i-ambush basenze i-ambush.
Abalwa impi yenkululeko bathini ngokunanza ikhefu likazibuse?
Abantu bebotswa ama wo veterans bebotswa, which is so crude and unthinkable. But he was reading ukuthi isinto zeZimbabwe uhamba kwazo asithabe into esizibonayo.
Impumela yokhetho lweSouth Africa olwezabelo lutshengisani? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa itajamu kasesijikile hashtag this flag le International Cross Border Association ziphakathi kwamalungiselelo okutshengisela kokukhuthaza osomabhizimusi lozulu mathupha ukuthi engacaphi umngcele weZimbabwe. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe okuningi ngalokhu kutshengisela.
Asesigabeni esaphezulu kodwa thina asitsho ukuthi sifuna ukuvala i-border but kuzobe kungela ama-activities ama-commercial activities e-border.
Ungachasisa nje ngamafitshane ukuthi nxa usithi kuyaba kungela ama-commercial activities liyaba lisitsho?
Kuyabo kungela abantu abadlulayo ngempahla e-business.
Lokhu kutsho ukuthi umuntu engazidlulela nxa kuyukuthi ube siyathenga impuphu yake kumbijukela lakhe?
Ngazidlulela kodwa sicela ukuthi abantu beZimbabwe babambane sihlabe lengoma yinye. Ma umunye wakho ele problem lawe ungenele ngoba kusasa nguwe, so sicela ukuthi amaZimbabwe wonke azame ukubambana la abathengayo lokuthengisa, bomama bethu bomagogo ngoba yibo abathengiselayo ngendaba yokuthathwa kwempahla yabo nge-government.
Manje lifuna ukuthi ukutshengisela lokhu kuthathe amalanga amangani?
Ukutshengisela lokhu kuzoba khona until i-government ilokuza umthetho lowo asawufuni vele, sifuna ukuthi baabolishe umthetho lowo asiwufuni ngoba i-ambush basenze i-ambush singawazi ukuthi kulo mthetho obafuna ukuthi ube khona. So sizofuna ukuthi i-government ikukhiphe umthetho wangukhona asiwufuni vele, so bengawukhiphanga sizobe lokhu sitshengisela.
Sizwa kuthiwa selike laxoxisana labamakhombi labamabhasi, likuhambise njani lo?
Sikhulumile labamabhasi lamakhombi labo bathi indaba le iyababamba kakhulu ngoba akusela umuntu obuyayo, akusela umuntu ogadayo amakhombi, akusela umuntu ogadayo amabhasi. Sokungena abantu labana abahamba emfeni, abantu abahambayo kuzinto nje ezokuthi uyabe umuntu ezihambela ngebhatshi lakhe, ezihambela nge-briefcase ne-laptop yakhe. Akula lokwana okwakudala ukuthi abantu baye bethenga bethengisa. So ama-customer abo yibona labana abantu abathengayo besiyothengisa.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uthi ufuna ukwengezelela ezinye njalo impahla ezingasoze zivunyelwe ukuthi zingene elizweni. Kuhamba njani la?
Ma uthe kule list ebuyileyo from ECZI ngoba amanye amakhampani athi why lifake ilist yabanye abantu lingafakanga okwethu, nathi sinayo capacity yokuthi silungise lezi zinto ekhaya eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Dennis Juru, isikhulumeli senhlanganiso ye-International Cross Borders Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ilizwe liphakathi Ilizwe liphakathi kwekhefu lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko kulokufuthelana kubangelwa ngumumo ezombusazwe. Kuthi bona abamele benanzwe ngelanga leli abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze baphatheke ekunanzeni leli langa kulandela ukubotshwa kwenkokheli yabo lokuxotshwa kwenye ebandleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo.
Celebration inhle kakhulu njengamaqhawe lwelizwe lelo sifuna njengani ukuqhathakile ukuthi abantu ba celebrate Heroes Day futhi ukuthi abantu bazama ukubona ama sacrifices ayenzwa ngabantu abantu abaningi bafa bafa empini and sifuna njengani it's good ukuthi siba we think about them, about their deeds, their contribution, the patriotism ever inside. Kodwa okusuphay ukuthi kona celebrate ama wayeselawo abantu bebotswa ama war veterans bebotswa, which is so crude and unthinkable. But nje uliwazelini ukuthi into zeZimbabwe ukuhamba kwazo asithabi nje into esizibonayo ezokuthi abantu bazabotshwa bazaratswa bazaintimidatwa and so on and so on. So ayisiyo nto enhle kakhulu particularly bengibona ukuthi siya kuma Hero Celebration ekuthi postponed into le until ama celebration but ungenani abantu bamele ba celebrate ukuthi kulabantu abasile empini eyadlulayo.
Manje ngokubona kwenu libona ungani uZulu kulungile yini ukuthi ayebuthana konale eHeroes Acre lapho esiyasizwe kungani yiko kuthethiswayo njalo abantu?
Hayi akulandaba, hayi bangahamba akulandaba, iyabe i-democratic right yabo ukuthi bahambe. But as I say, we are really concerned ukuthi abantu abakweli lizwe leli bazayumiliatewa in the way that these people are doing. So it's not good. But yekelani uZulu ma ngenxa efuna ukuhamba ngahamba so zithi bayekele ukuhamba.
Alo ke ngumnumzana Rugare Gumbo ongomunye wabalwa impi yenkululeko ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC linqotshwe kuzabelo ezimbalwa kukhetho olwenziwe kuyona le iviki. Impumela yalolu khetho ingabe itshengisani? Ukuze sizwe impendulo sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kunjalo khona eqinisweni Gandhi, kodwa ke noma ningenzanga njengoba nade kulindelwe kukhulu elibuzuzile iqembu le-EFF ngoba kukhanya ungathi lizolala isithathu. Uma lilala isithathu njengeqembu elisha eliqalayo nje nqa ukungenela lolu khetho, ngibona ungathi mina lizuze kakhulu. Ngoba lapha sinamaqembu amadala o-IFP, o-UDM, o-SADP, even ne-COPU imbala, o-PAC, o-AZAPU. Bonke laba bantu kukhanya i-EFF baqumbe phansi ngokuzuza ekuzuzile. Kanti futhi uma sibuka la ikhanya i-EFF iliqembu, amaqembu la makhulu amabili okuyi-ANC ne-DA abangabheka kilo ekuthenini babambisane ukuphatha abanye omasipala. Ngalokho ke kuzolenza kube liqembu elizuze kakhulu.
Singathi ninxa sikhangele lona ibandla elibusayo le-ANC ukuthi kungatshengisani impumela leyi nxa sikhangela ukhetho oluzayo olukamongameli?
Ake ngiqale nje lapha babugandi ukuthi indawo lapho i-ANC ekhanye ilimele khona kakhulu zindawo lapho akade kukhona ingxabano yangaphakathi eqenjini okwenze uma ngithanda ukubheka kwaba yileyo mbangela enkulu kakhulu eyenze ukuthi iqembu lingazuzi njengalokho akade kulindelekile. Uma ngabe kuwukuthi kungaqhubeka lingakulungisanga lokhu iqembu lika-ANC kukhetho oluzayo olukhulu, sibona ungathi ingahamba ilimale ingazuzi njengobani kulindelekile njengasemihleni ngoba phela sizakhumbula ukuthi iqembu le-EFF lihlephule kakhulu kwi-ANC njalo iqembu elikhanya ungathi liyakhula ngesivinini esikhulu ukuthi ke uma kungafika ukhetho olukhulu izinto zingalungiswanga ngendlela ngaphakathi eqenjini le-ANC sibona ungathi kuzoba khona ukulima lokhulu kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Ilako njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyili kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwandaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula. Isakhamuzi sika ward 28 eLubani sike saxoxa lomamoyo ngomnyaka odluleyo esichasisela ngenhlelo abaziqhubayo esigabeni sakhe labanye abesifazana ezokuthenga lokuthengisa impahla abaziwoda kwele South Africa obesithi uhlelo lolu luyaphumelela njalo inzuzo abayitholayo iyancedisa ukuthi bebhadalele abantwana imali yama school fees lokunye okuningi okudingakalayo. Ziqhubeka njani inhlelo zenu?
Kulezi nsuku ebhoda kunzima ngoba impahla kade siziwoda zenezo imigani osepa vele ingathi into ezikhona lapha eZimbabwe abasavumi ukuthi zingene zivela out. So nxa sivela out bayazithatha into zangkhona izimra vele ihlithathe konke. So iluhluphe sesinjani esesihlangana lalo wenza iproject ethi ingasahambi kuthi.
Abebhoda bayalandela uluhlu loluyana ababelalo olwempahla okufanele zingene elizweni.
Uhlupho lwangkhona ikuthi khonaphana ngesikhathi kuyabe kusetsha bayabe besithi bona into lezi lina lihamba lisiyazithenga le libuye lizozithengisa ngangangapha ingaphi ilayisensi yangkhona. Njengobana eZimbabwe phela imigano ikhona isepa ikhona lina nxa libuya ngapha bathi thina sifika sibe sesithengisa ngeprayisi ephansi abezitolo kabasathengelwa ngendaba yethu. Kube sokusiphazamisa lapha ngoba le mali yangkhona yiyo esenelisa ukuthi sizame ukuthi sifundise ngayo abantwana bezikolo. So uhlupho lwemali aso lusihlupha kakhulu njengoba lonyaka futhi sibuyelile futhi endlaleni yona liyana esenze saze sayenza ama-project. Indlala yangkhona eyasinyaka kukhanya ngani iphambili ukudlule umnyaka ophelileyo.
Kuyikuthi ebhoda kuyavunyelwa ukuthi lingenise ezinye impahla beliza kwenelisa njengoba kuthiwa le mali layo ivele iyasilela elizweni.
Imali iyasilela sibili kodwa kuloko kakade singena lati lati besenza ukuthi yona leyo encane esidobhayo siyihlanganise sibeke kahle yona imali sibili labantu sibili ababe bethenga ama-customers ayakhala sibili ngoba imali vele kayikho. Abantu bathwele nzima sibili angikwazi lokuthi akuchasiseki vele lokuthwala nzima kwankona ngoba khonapho kuklabhu yona leyo angithi kuyabe kwangena abalutshwana abanye bedonsele emuva kathesi nabo baba abaningisa abaphuma imisebenzi kakusela imisebenzi imali yangkhona baphuma babe bengakhonanga abantwana abaningi vele kabasafundi.
Kulo hlelo loluyana olwe-BIM olufundisa abantwana ezikolo
uhlelo lwe-BIM luke lwakhathwa ukuyelwa lokhuza lwayeselwa kwasokuthiwa i-BIM kakusela mali yiluhlupho elinye esezahlangana nalo. Umntwana efakiwe, intandane ezazifakiwe kubhimo, kusho kuthiwe khona khona esikolo ibhimo kayisayinelisanga ukuthi njani ilethe imali. Imali manje khathesi seyifuna kumzali, yena lowo mntwana okade ebhadalelwa yibhimo sokuthiwa imali kayivele kemzalini. Umzali imali yangifuna kayikho ukuthi kuthiwa ayibhadale esikolo khona lapho. So ngolunye uhlupho lwangikhona esihlangana lalo, abantwana abangabhadalanga ezikolo kabaxotshwa, kodwa futhi bona abayesezikolo balohlelo lwabo lokuthi kuthiwa abazali kuthiwa kumangalelwa umzali. Umzali ngiyomangalelwayo umntwana engaxotshwanga, khona kuyana futhi kuyasihlukuluza lakho.
Ngokutshengisela kusemadolobheni abantu bekhonona ngomnotho welizwe, lani liyafisa ukuthi kube le nguquko yini kwezombusazwe lezomnotho welizwe?
Sizathi siyafuna sikuthi kube lo tshintsho kukhona lokho ezomnotho welizwe, ngoba ilizwe nxa lingasela mali akusaphileki phela nxa ungasela mali.
Liyathemba ukuthi ingaphumelela imikhankaso le yenziwa ngabanye emadolobheni?
Ye, ikhanya iyaphumelela sibili, ngoba uyezwa sokulokunye okutshintshayo ukuthi hayi laphana kade kunje sokumiso. Kukhanya sibili kuyaphumelela sibili ukuthi nxa bengaqhubeka belokhu besenza njalo, hayi sengxeke kuzaba ngcono.
Ye, hayi sibongile ukuxoxa lani kuhle.
Nami ngiyabonga mama. Lisale kahle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula, isakhamuzi seLupane kuward 28. Sixoxelaye ekhonale eLupane. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo ngamafitshane lamhlanje ke siqale ngokukhangela imidlalo ezadlalwa kusasa endaweni ezitshiyeneyo ingeye-PSL. I-Triangle izadlala le-Highlanders enkundleni yeGibo, kuthi i-Haumine yona idibane le-Harare City enkundleni yeLuveve. I-Border Strikers izadibana le-Dynamos eDulibazimu, kuthi i-Mutare City yona izadlala le-Cholocho enkundleni yeSakuva eMutare. Kolunye udaba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela, othi imidlalo yenguqu kuzigaba ezijeneyo ihamba kahle lunyaka.
Imidlalo ihamba kuhle kamnandi, kuyakholiswa iteam zethu zePremier Soccer League ziyadlala kuhle. Kuma-division ethu kwi-division 1 kuyadlalwa kuhle, kuma-province kuyadlalwa kuhle, kuma-regions kuyadlalwa kuhle, kuma-district siyagqikelela khona ngale. Kumnandi lapha kwele Zimbabwe, umdlalo wenguqu uhamba kuhle. Ekafanele kuma-Warriors sesisele le game eyodwa lapho ezadlala khona le-Guinea. Siyathemba ukuthi ziyanqoba i-Guinea njengoba vele zisakhwalifaya. Asethemba ukuthi i-Guinea zayinqabela khona ngale e-Conakry ezizadlala khona le-Guinea. Umdlalo wenguqu uhamba kuhle eZimbabwe, siyathaba siyajabula kakhulu, siphakathi kwembeleko lomhlaba.
Siyasibone kweminye iminyaka kusiba lodubo lokubana amaqembu ayabe engadlalanga inguqu, kugcine sokudlalwa amanye amabili amathathu phakathi kweviki. Angasilungu lokho abathi akuschedule.
Hayi, lokho kungakhulunywa ngabe-PSL. I-Premier Soccer League yibo ababona ngemidlalo yenguqu e-Premier Soccer League, yibo abangakuxoxa ngakho lokho.
Alo-ke nguXolani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yenguqu elizweni eZifa, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Hayi bakithi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Sizwe amalungiselelo okutshengisela kokungacaphi imingcele yeZimbabwe okuqala ngomvulo. Abalwa impi yenkululeko bathini bona ngokunanza ikhefu lelanga labo elabalwa impi yenkululeko? Impumela yokhetho lwe-South Africa olwezabelo lungayitshengisani? Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.